Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kusukela ngomnyaka 2008 wadala uhlupho olumangalisayo kwabasuka emsebenzini sebesiyaphumula. Iningi labo kalitholi amapentsheni kuthi njalo abazuza leyo mali baphiwa engenele ukuthenga ukudla lokunye. Abadala bathi izithukuthuku zenja ziphelela eboyeni. Kulabanye njalo abalahlekelwa imisebenzi. Omunye wabokwisimo lesi unkosikazi Tryphene Mposa owaphelelwa ngumsebenzi eNational Railways of Zimbabwe owathenzwa imali yepentsheni kodwa kwaphelela emoyeni.
Ngize ngithi 60 akulalutho ebengiluthola in between. When I turned 60 ngaya kubo ngabatshela ukuthi sengithene 60 sengiphiwa kathesi i-40. A month. Ningabuye uphethe packet lesawuto.
Umnumzana Steven Moyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 wasebenza kweminyaka eminingi e-railways wagunyulwa ngemva kwengozi yesitimela eyamshiya sekhubazekile. Uthi uphila nzima.
Abanye bahola kathesi i-medical pension, mina ngiholi. Abantu abami kabazuzi umsebenzi. Umfana okade bemngenisile babuya bamkhipha into emangalisayo.
Omunye wathatha umhlalaphansi wokugunyula e-railways umnumzana Norman Silobe uthi baqanjelwa amanga ukuthi bazaphiwa imali yabo yili kampani.
Siretrenchiwe saphiwa ilokhu abathi i-130 leya. Ngithe sengifike ku-6 ngabakhumbuza bagcina besithe wena imali yakho sewathatha yonke.
Ukhulu uMusa Santungwana laye wasebenza kololiwe kodwa ke yena uthi lanxa imali ayitholayo empentsheni incane uyabonga ukuthi uyancengisa.
Iziki wasinika 30 ziki. Iyusa kathesi koni 2 sengu-$80.
Obona ngezokubhadala kwempentsheni i-NRZ okupentsheni fund umnumzana Morgan Nyathi uyavuma ukuthi imali incane abayibhadalayo epentsheni.
Hayi udubo lolu siyalazi sibili asifuyani ukuthi emapensheni azethu bakhona abakhola imali ezincane. Beginning this July ifund yethu izakhweza imali yama-pensioners.
Umnumzana Mika Moyo oleminyaka yokuzalwa edlula kancane ngamachumi asitshiyagalombili 83 uthi wasebenza kumakampani ambalwa azimeleyo waze wayaphumula uthi katholi ipentsheni.
Ngithola nale mali engayizuza kuphela ngisebenza e-National Food ngayisethi yusa lamabhondi.
Ugogo uRegina Ngwenya ohlala eKhezi ngumfelokazi oleminyaka yokuzalwa ngu-82 umkakhe wayesebenza-ke kukhansela yakobulawayo engakatshoni ugada amabhasi inyanga zonke esiyadinga ipentsheni umkakhe efika i-US $20 enasa.
Bayibebona kufanele ukuthi bangizabuzana ungazi lutho.
Ngakati ibhasi $5.
Ayi vele ngithengi lapha ngabe kuthe kuthiwa kulakada. So ngaze ngayekhezi ngalungisa ekhezi lakho ngaphanya lawo kungahambi.
Ukhulu uSifasinyoni oleminyaka elingana lekagogo uMangwenya uthi kakwazi ukuba kumele athole malini enasa.
Siyathelela izindlu imali yashota. Kathesi ngikhuluma so ishotile lokuzimalelo ye-rent. Amabhondi bathi bona alingana lelo kufuza le-US dollar. Awuyasiqhuba yasiqhuba khona sesisima 8 khonapho. Yehli value loku isehli ayisalingani lokuza le-US dollar.
Obona ngokuxhumana lokukhipha imbiko kuhlangothi olubhadala impentsheni kaZulu olwe-National Social Security Authority umnumzana Msizi Ndebele uchaza kabanzi ukuthi ngabanjani kumele bahole imali yenasa.
Kusukisela ngo-October 1994 lapho inasa yaqalisa khona kusiza ngapho ngabasebenza kumakhampani azimeleyo lawa ku-private sector. Then nxa kuyukuthi waye kuhulumende sikhangelele ukuthi ebe wayesemsebenzini ngo-June 2002 ngoba yikho lapho kwaqalisa khona i-NASA kuhulumende ukubanjwa kwe-NASA. Yikho lapho kwangena khona izisebenzi zikahulumende ku-NASA. So yiwo amalunga e-NASA lawo esiwakhangeleleyo.
UNdebele uyaphambili echaza ngemali yempentsheni.
Ukuthi uhola malini lakho ngokunye okulethwa tubook ukuthi sibone ukuthi sikubhadala njani. Okuhleke yilokho. Uhulumende ufake i-minimum pension engabhadalwa yi-NASA ukuthi lanxa singakhakuletha kungawela ngaphansi kwale inamba leyo. Hayi, kutsho ukuthi siyaphunga ukuphakamisa sikujikele ku-minimum pension yethu. Khangela ukuthi umuntu yena lo wayesebenza wasebenza wabanjelwa imali ye-NASA okwesikhathi eside kangakanani.
Ugaja olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe social services lwalile ukhuluma le studio 7 lusithi ke studio 7 ngayikhulumele NASA. Ngimele studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.